UNyagura owayengu Vice Chancellor weKolishi leUniversity of Zimbabwe ubika wanikeza unkosikazi Grace Mugabe isicoco sePhD okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2014 okwenza wasolwa kakhulu ngoba unkosikazi Mugabe engazange afundele lesicoco. Kodwa uNyagura uyalandula icala leli esithi yena wayelandela iziqondiso zowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe onguye wayenguchancellor wamayunivesithi wonke elizweni. Namhlanje uNyagura ubecela idale ukuba lesule icala leli ngoba kwakungekho emandleni akhe ukupha isicoco ekolitshini. Kodwa uMantshi uMtebetsi walile isicelo lesi esithi kumele athonisiswe icala leli umthethwandaba wona utsho ukuthi umsulwana. Abantu abaningi bathi uNyagura akumelanga athwale yedwa umthwalolo ngoba uMgabe wayenamandla edlulise amalawulo. Omunye olomqondo onje uMnumzana Mlindelo Mancitshana isakhamuzi seHarare.
Umuntu onguye owayengu-chancellor nguye ubaba uMgabe nguye owayengumkhulu wamayunivesithi wonke nguye owanika i-directive yokuthi umfazi wakhe kanikwe isicoco. Ngakho akula muntu oyengamphikisa ngesikhathi leso, akula muntu oyelamandla okuphikisa uMgabe ngokwesabeka ayekho khona ngesikhathi sakhe. So ukuthi kathesi sithi uNyagura kabotshwe ngibona ngani kuyaso kuyikumhlukumeza njengoba laye kwakubo ngaphezu kwamandla akhe kwakungela nto ayengayenza.
UMancitshana usekelwe ngesinye isifundi seCollege University of Zimbabwe uMnumzana Parents Phili yena othi ukubopha uNyagura liphutha elikhulu.
Ukubopha uNyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi uNyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe i-degree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzakuba yikuphela komsebenzi wakhe. So kumele sinanzelele ukuthi ayisiyo into ayenza ngokucabanga kwakhe, wayelalokho kwakumfuqa njalo wayengelawo amandla ukuthi aphikisane lakho. So umuntu omele ajeziswe ngoGrace Mugabe njalo athethelele lelo degree.
Kodwa uMnumzana Mlungisi Moyo esinye sakamusi Harare yena uphambana labanye ethi uNyagura kumele athonisiswe indima ayidlalayo kuleli cala.
Indaba eqakathekileyo njalo ukuthi ebotshwe njengomuntu owephula amacala. Ngiyakhumbula lapho okwenzakala lesi sigigaba abanye satsho ukubana Olive Nyagura labanye abavuma ukusetshenziswa ngababusi ngelinye ilanga kuzamele beziphendulele emthethwandaba nxa laba ababasebenzisayo sebekhutshiwe emandleni kumbe embusweni. Kodwa ke indaba esidanisayo yokubana akula justice endabeni leyi ngoba umuntu onguye owaphiwa lelo degree kumbe i-doctorate uGrace Mugabe kakalithathelwa.
Imizamo yokukhuluma legqweta likaNyagura uMnumzana Sylvester Hashiti yehlule ngoba ubedumele igqweta elisakhulayo emthethwandaba lona elale ukutsho ibizo lalo. Kunjalo nje uMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane labatsha bebandla leZANU-PF ebazisa ukuba ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthuthukiswa kwabo esithi balakho ukuthola imali ebhanga le-Empower Bank nxa befuna ukuqala inhlelo zokuzithuthukisa. UMnangagwa ubikwa ehlala phansi labatsha laba ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo lapho besithi uhulumende kabanikeza amathuba kwezamabhizimusi lokunye okutholwa ngabadala. UMnangagwa uphinde wakhuluma ngodaba lokubhadalwa kwabalimi abamhlophe esithi lokhu kusemthethweni kodwa uhulumende ubhadala impahla abayelahlekelwa yiyo ngesikhathi sokuthathwa kwamapulazi abo hatshi umhlabathi ngoba wawungasiwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.